Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Ntombi Zodwa Mgungu, umabhalane wogatsha lwabesifazana kubandla leMthwakazi Republic Party. Yena esiqale ngokumbuza ngodaba lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele othi watshaywa kakhulu ngamasotsha lamapholisa, njalo amalungelo akhe njengowesifazana ephulwa ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mnanga kwangodaba lwegugurawundi lokunye.
Ya, ngathi bahlukumezeka kakhulu ngoba as I say ngesilungu ukuthi an injury to one is an injury to all. Sananzelela ngempela ukuthi i-violence yabantu baseMpumalanga isaqhubeka, ngoba ungathi khangela indlela esaphatha ngayo esingomama ngesikhathi segugurawundi, ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abantu kukhona isifundiso abasitholileyo. Abantu jikelele bakhala ngayo i-system yegqansane ka-1979. Ubungacabanga ukuthi mhlawumbe abahlukumezayo ungathi amashona abasihlukumezayo kabafundanga i-lesson. Mina ngokuthi naturally bona abantu vele abalowo moya omubi, ngoba ubungasuka kuthathe umuntu o-fragile njengomuntu esifazana, into yokuqala umthaya mina ngendlela efana leyabobaba. Kwakufanele babe lozwelo phela lo muntu ongumama, besela futhi uthando lokunanzelela nje ukuthi okay, umama lo sesimlimazile, simhlukumezile, usengene phela esikhathini. Why not? Okay, bathumela abantu abanjengabomama ukuthi bamnakekele nje. Just that part.
Abesifazana abesindebeleni kumbe abakomthwakazi behluke njani kulabesifazana elizweni jikelele esingathi yikho elibalwela khona amalungelo abo?
Isizwe sakithi silabomama abahlukumezeke kakhulu. Abantu baseMpumalanga, abantu bangekho ngapha komthwakazi, bona bathole inkululeko yabo ngo-1980. Kwabahambela kahle ezikoleni, emabhizinisini, ama-opportunities nje wonke bebewakhiwa bona. So thina lapha komthakazi i-slavery lesi esiphakathi kwaso, ubugqili lobo esiphakathi kwabo, into esisuka layo khatshana khangela even right from the turn ye-colonialism. So silwela khonokho ukuthi ke sithole uxolo, ke sithole sithotshwa ezinhlizweni zethu, njalo ke sendlalele lathi ngathini ongakubiza njenge-red carpet. We really are fighting for that. We are creative people. Umthakazi vele wona muhle kakhulu. So into esiyaziyo ukuthi isikhathi sokuthi sikhululeke sesifikile, ngoba nanku uma uthatha ukubheka abantu abafana nabomnangagwa, we-crocodile tears, but we've given them isikhathi eside kakhulu, ama-chances amaningi kakhulu ukuthi baguquke. UGrace laye uthe ephakathi kombuso azange vele wasinakekela. UNjiro khona manje ukhalela ukuthi angene nanjengomongameli ongumama. Azange vele laye binome engu-vice president asitshengisele ukuthi kukhona nje elinye ilanga asibeka eduze lakho asicabange nje la ngama-projects amancane nje.
Lani njengabesifazana liyakhuluma yini labantu uku-address ama-crowds, njalo bayalilalela yini?
Eqinisweni lonke besingakaphiwa nje i-chance kangako, kodwa sisakhuluma lo mongameli wethu, okuhle ukuthi u-vice president wethu umuntu wesimama uCrazy Angulule, through her ama-crowds here and there ukuwa-addressa, kodwa mina ngombono wami ngibona sengathi asikho esinye isikhathi, kufuze kube imanje. As long as kungela umama abambonayo eba-addressa, akulula ukuthi bengangena emzabalazini ngokukhululekileyo. Umama vele bafuna ukubona ukuthi omunye umama wenzani. Omunye umama phambi kwabo laphana ukhuluma isithini, ngibona sengathi yiyo nje into esilungisela la ngekuphathi.
Leyo balaleli bekuyingqoxolo nkosazana Ntombi Zodwa Mguni umabhalane wogatshalwa besifazana kubandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.